Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu komfanekiso wevidiyo olabasekeli bezanu PF betshaya islogan besithi umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele asuselwe amanqe abulawe.
IZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngabo.
Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukukhokhela imandla le-ANC ngomvulo uchiye abanye bele mbono ehlukeneyo ngalokhu okwenzakeleyo.
Esikubone ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba umongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla.
Umbiko owethulwe isigodlo sommeli weleBhilithani othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo khonale kweleBhilithani usudale ukuxokozela.
Ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayekona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana betshaya islogan besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi ibandla lezanu PF liqoqa udlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli bezanu PF laba ngoba betshotshozela udlakela. Kunyanga ezisanda kwedlula kulelunga lebandla lezanu PF uMnumzana Upton Mashayanyika laye okhulume komunye umhlangano esithi uChamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu amapholisa athembisa ukuphenya lokodwa lanamuhla uMashayanyika kabotshwanga. I-CCC ithi ukungabotshwa kukaMashayanyika labasekeli bebandla lezanu PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla lezanu PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Bhebhe.
Engingakutsho uNtungameli ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi zibhithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumiki ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe kuhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzwisa ubuhlungu. sithina sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa ubuhlungu, sibuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu bezimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazimuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakula sizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuklinu, yibubulali, idlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu bababhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokhu abakukhuluma yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umgubho ayemdubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayabulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izabakhona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli weZANU-PF ke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapholisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapholisa ethatha inyathelo yini?
Amapholisa asathathelwa amandla awo, amapholisa asathathelwa ibilo lawo, amapholisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipholisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitician ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Lo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe alijojozeli dlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifune uChamisa abulawe. Ukunqoba kukamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa kukhetho lwebandla ngomvulo ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla lakhe elibusayo ele African National Congress kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabamabandla aphikisayo kulelo lwizwe, njalo ele Freedom Front Plus lithi kubonisa ukulwisana phakathi kwe-ANC. Ibandla le-Democratic Alliance izolo lithe umongameli Ramaphosa kufanele asebenzise leli thuba ukufeza inhlelo zokuthuthukisa ilizwe, kwathi ele-COP lamtshayela ihlombe lathi sokufanele aqedise uphenyo lwenkohlakalo. Umkhokheli we-EFF umnumzana Julius Malema utshele abalandeli bebandla lakhe izolo ukuthi ukunqoba kukamongameli Ramaphosa akutsho lutho kubo. Ukuhlaziya lolu daba lekusasa yebandla le-ANC, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo wakho ufuna ukwazi ukuthi ekhethwe kanje waphiwa le thuba lesibili uzokwazi na ukuthi akhuphule izinga losekelo lwebandla lakhe. Lokho kunzima ukuthi umuntu akusho ngokuqiniseka, ngoba esikubonile ukuthi kusukela ngesikhathi umnumzana uCyril Ramaphosa siba ngumongameli waleli bandla, usekelo lwaleli bandla lusuke lwehla lwehle kakhulu okusuke kwenza nokuthi ezindaweni eziningi kakhulu ezisemadolobheni kubanjiswane ngokuphatha lezo sigaba ezama metro. Kodwa kumele ngikusho ukuthi lento yona ingabe iqale kusaphethene ubaba uZuma, kodwa ke kuthe maso kufika eParliamente kusukela nje ngembali yonke ye-ANC 94 kuzofika manje i-ANC yayikazithole usekelo olwehle ngesigaba i-ANC ehle ngalo kukhetho ngesikhathi ikhokhelwa nguSir Ramaphosa. Mhlawumbe njengoba esethole ithuba lesibili kukhona ukuthila zokwenza ukuthi akhuphule izinga losekelo, kodwa-ke esikwesabelayo abanye ukuthi ibandla leli liqhakazeke phakathi okusho ukuthi-ke ngaleyo ndlela akulula ukuthi abantu balivotele, ngoba abantu abangamalunga ANC bona ngokwabo badabukane phakathi ababambananga okuzokwenza ukuthi liqhubeke lisehla ngosekelo. Mase sibheka futhi ezigabeni ezinjengase KwaZulu Natal, sibona ukuthi indawo eziningi abantu bakwaZulu bakhethe ukubuyela bayovotela iNkatha Freedom Party. Zikhona izigaba eziningi zama-municipality ezisuke zawela ezandleni ze-IFP ngemva kokuphuma ebukhokhelini kukamnumzana uJacob Zuma.
Kuzaba lula yini kuye uMongameli Ramaphosa ukubuza sesikhangela abamphikisayo phakathi kwelakhe ibandla lamabandla aphikisayo?
Sonke sivula amehlo siyabuka ukuthi sibone ukuthi lokhu uzokwenza kanjani, ngoba ukuqhikezeka kwalo lokhu yikho okubangela ukuthi kube khona izingxushungxushu zonke esizibonayo lapha eSouth Africa, ikakhulu imizamo yokufuna ukuphatha ngochuku lo wake waphatha umnumzana uJacob Zuma, indlela aphathwa ngayo yesuka yenze ilizwe lingabambani nabalandeli bayo i-ANC bangezwani, ngoba kusuka kucatshangelwa ukuthi kukhona uhlelo oluthile nje lokufuna ukumchukuluza bamhlukumeze aphatheke kabi mhlawumbe ngezenzo ezithile okucatshangelwa ukuthi wazenze ezigoqela ukukhwabanisa. Kungakho-ke kubalulekile-ke ukuthi ma esethe wangena athole indlela yokuthi alibambanise leli bandla, ngoba kuyiwa ekhethweni luka-2024 abanye sibona sengathi uxhaso lwalo luzokwehla ukudlula lokho esesike sakubona phambilini. Kuyacaca ukuthi i-ANC ngeke iphinde ikwazi ukuphatha ibuse yodwa ingamanyananga namanye amabandla. Yikho esibona sengathi kuzokwenzeka ukuthi uhulumende olandelayo oka-2024 uzokuba ngobambiswano mhlawumbe sebebambisane labo-DA namanye amabandla aphikisayo.
Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe obeqoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Umbiko wethulwe isigodlo sommeli weleBhilitani othi amatitshala eZimbabwe alakho ukuqatshwa ngomnyaka ozayo ukuthi asebenze khonale kweleBhilitani usudale ukuxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokhu. Kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula, amatitshala angamakhulu amabili aphiwa umsebenzi kweleRwanda. EleBhilitani lithi lizaqatsha amatitshala avela eZimbabwe, Ghana, Nigeria leSouth Africa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kule dlelo elingcono batatazele bayekona. Okwembiko ephumayo le eBhilitani dinga ababalisi, thina njengenhlanganiso ye-ATUZ ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuya dinga idlelo elihle njalo thina njenge athuzi asingeke sibe ingqabeki
kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona
okwezidingo ezifunwa yiBhilithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqetshileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba lama 3 kumbe waba le masters yakhonale kulamathuba angcono ekutholeni lo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge athuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku embassy yakhonale eBhilithani ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle
ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi baye sebenza kwele Bhilithani
ababalisa bafuna ukuya eBhilithani athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-agent sokuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali sibona kule link ye-advert leyi ngokunjalo umuntu kangene alandele indlela eqondileyo yokudinga umsebenzi axhumanele embassy nxa kunzima sibile sebone ngani kuthiwa yena akakwazi ukuthi angancedise kanjani angadinga umuntu ukuthi amncede axhumanele embassy yethe i-embassy yeBhilithani izamnikeza okudingakalayo ngoba ivele kulomunye umbiko osuwubonileyo ivuma ukuthi iyazi njalo iBhilithani idinga ababalisi labeZimbabwe bayadingakala ngokunjalo kabadinga umbiko oqondileyo i-embassy ngabasiza nxa sebefike khonale eBhilithani baqhathe siyabakhuthaza njalo njenge-athuzi ukuthi bafike bajoyine ama-trade union akhonale ukwenzela ukuthi batholwe ukulwelwa kumalungelo abo ngendlela eqondileyo
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane okwamanje ke sengilikhangelela ke okusemaphephandabeni okuphuthumayo iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi kulomama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 obelethe abantwana abane uPatience Mutineripi udinga uncedo lokondla abantwana bakhe abangabafana abathathu lontombazana oyedwa iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende kanamali yokupha ingatsha zakhe ukuthi zisebenzise njengalokhu okwahlelwayo kuluhlu lwendleko ibudget. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi untombazana owantshontsha ingane yalabo ayebasebenzela le mota yabo kobulawayo ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka emine. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, njani Studio 7, kuyo zonke indawo enikuzwayo, thina siyaphila, siyaphila, sibona nje uNkulunkulu kuphela osinikeza amandla, hayi sithi lathi sibeke, khonokho siyabe sikubona Studio 7, hayi, mina ngizala ngisitsho bakithi, ukuthi kanti vele empeleni siyake sizwe nakhona pha kubo-South Africa, iqembu elibuthi alifana labo-ANC, uzwe livuma ukuthi hayi siyakwazi impela abantu ukuthi zisaziningi izinto okumele sizilungise njenge-ANC akungeke kulunge sokonke ngeone day. Njalo siyababona labantu abaphula imphetho ku-ANC bayabotshwa, kanti kuZANU-PF obaba ikakhulu obaba uGawule laphana, iZANU-PF kuye ubaba uGawule ihlala irayithi kokuphela, akakaze wavuma ukuthi yesi siyakwazi siyiZANU-PF kule ndawo eziningi ezisafunakala ukuthi sizilungise njengezithembiso ezathengiswa abantu. Yena kuye nje ihlala imayethi khona akulanto abangayifunda ku-America, umdala lo kumbe ngumdala kumbe ngumfana, yesi siyakwazi uqhatshiwe kuZANU-PF, akufuneke sikubalekele lokhu.
Studio 7, linjani basasazi nabalaleli kuyo yonke indawo, silithanda thandi ngomsebenzi eliwenzayo, lisiphawulele indaba zishisa. Nikhuluma lo Mr. Fire, likhuluma lo mlilo ophuma laphana elubhane endaweni yasebhubhu lapho kwasho owamnyamalala khona uLobhengula. Ngikhuluma kwamanje ngisegoli. Siyazizwa izindaba ziyaphuma ziyakhulunywa. Mina ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba olenziwa ngabomonzoro. Laba bantu bathandekayo basebenza imisebenzi yabifana leyamaxoxo. Waye ngitsho njalo ngoba ixoxo angeke ube kwazi ukuthi lihamba njani, njalo lidlanini. Imisebenzi yabo injalo. Okwamanje umonzoro angeke sibe mazi ukuthi ungukhala bani kapenda, ngoba uthi yena uyi-opposition party kodwa imisebenzi yakhe ibonisa ukuthi uhambisana leqembu elibusayo. Umbuzo wami uthi why yena engahlukunyezwa if my opposition party njengamanye amaphathi ahlukunyezayo? Yena akahlukunyezwa, angeke umuzwe ekhuluma, angeke umuzwe esenzani, uthule nje kuphela njengamanzi esiziba. Seduze lapha bayakhona. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani Studio 7. Igama lami ngingu-Talent Mbeki, kuzalwa ngizalwa eBeauty Bridge. Studio 7 nginenkinga enkulu kakhulu engivelele Studio 7. Ngisikenyiwe ngadatelwa imali ku-akhawunti. Leyo mali engidatelwe ku-akhawunti imali kade nginezimali zabantu ezesitokofela. Kangena umeseji. Umeseji lo usithi wona mina ngiwine i-laptop ezoma 30,000. Ngiqalisele iloku njani. Lapho amafomu akhona through internet. Ngayiyenza yonke le nto leyo kwathiwa ifees engizoyibhadala i-R50. Ngayiyenza yonke le nto leyo aqalisa. Bafuna lapho kufunakala khona i-account number ngayifaka. Ngithe ma sengifake i-account number abantu labana bazange bedose lo R50. Bavele badose yonke imali kade lapho, ende imali kade lapho kade kuyimali ezitokofela ebebecelile ukuthi bacala ukuthi ngiyibambe emsebenzini kade siyidlala ngiyibamba leyo mali leyo. So umoya wamubuhlungu ngoba manje abantu sekumele kushiye imali sesitokofela. Abantu sebecabanga ukuthi mhlawumbe ngidlile imali yesitokofela and angiyidlanga. Abanye bakhona sekungabantu sengibhilela evalweni. Sekungabantu impela abangangilimaza kakhulu ngoba akusezwanami. Uyabona akusazwami impela, and sengingamana ngilinyaluzwe ngabantu kakhulu ngale nto le ngoba angilali ubusuku nemini Studio 7 ngiyohambisa imali yabantu. So bengicela usizo Studio 7 ukuze ehlise nangokusithoba. Imina uTalent.
Salubonani ku-Studio 7, benjani lonke bantu bakithi eZimbabwe. Yabonga izindaba lakho konke esikuzwayo. Mina laba abathi uMgabe ungcono kulo mnankakho, amvumelane labo. U-5 years engale ehluthe umbuso kuMgabe, ngoba uMgabe kunje wayesebulele more than 50,000 emathebelelendi. Abantu behlukunyezwa libutho le-National Army lele-Gokuraonda, behlukuluzwa even ngamapholisa aweze-TRP, behlukuluzwa ngama-CID, angikhulumi ngama-CIO ngoba bakhona abangakithi ekhaya emzana labo, namanje abekho, wayesebengasekho vele. U-5 years yakuqala kaMgabe kwakunzima kakhulu, kwakwaze kwabulawa namakhomanda ezaphu, amanye abotshwa, amanye aphuma ngendlana. Angikhulumi laba ababilwela inkululeko, abanye babefile, abanye betshaye bayizilima, vele kwakungayenzi. Sasisaba amasotsha, sasibaleka even sawabona. Kodwa manje angikabona umuntu obaleka isotsha, akukabi labantu 50,000 abatshonileyo. So ubungcono kaMgabe 5 years yakhe yakuqala le 5 years kamnangakho yakuqala alibuqhathanise sibo. Secondly, umgaba othethe ilizwe leZimbabwe lungu-number 1 e-Africa walifaka ku-number last, so kungcono bakhe khonapho babuyikuphi. Engicabanga ukuthi bathi umgaba wayengcono ngaba bevele besapota iZANU njengoba iZANU sibhazukile yaba yi-CCC yelizothonyalo, kodwa babengekho kuZANU. Ngicela like libuze kumbe umuntu olwazi kahle udlame lukamgabe libuze phela abantu bezaphu kumbe libuze abantu ababengamagorila. Cabanga yibo abazofakaza ngcono, hhayi lizokuthi umgabe wayengcono. Umuntu wayelonyaka ngaka waxotsha abelungu emapulazini, wadestroya everything, wathatha amafemu obulawayo wawaseHarare, abantu emabhoda betshontshela ama-fish oil lani. So ake libutho ungcono bukamgabe nje njengoba mbali lento nje zibe ng-8 owazenzayo ezingcono elizazi. At least kungcono mbijana okamnangakho ibhoda egodini iwoma fezilibhani nesiteshi sogeti esiyakhiwayo iwayo nedamu lelishangani Zambezi ilegwayi lelo. Ungcono sizabe khuluma ngakho. Ake litho ubungcono bukamgabe liwaziwe namakostorichi wonke owathutha kwaseHarare. So ungcono bakhe buphi?
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, ikomiti yedalele Senate ebicubungula umvukela wanyakenye e-January 6 Committee isifumane owayengumongameli umnumzana Donald Trump elamacala amane aphathelane lokutshotshozela udlakela lokugenqulwa kwempumela yokhetho. Leli dale seliqhubeze umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump ngoba belobufakazi bokuthi wephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ukumbuza ukuthi mpela uTrump usephoselwe esihogweni na.
Iqiniso sibili ukuthi abekiwe amacala la amane kumongameli uformer president uDonald Trump. Eqinisweni lapho bekuvele kukhanya ukuthi kuyamgombolozela, bekukhanya kungathi kuyamgombolozela sibili, ngoba into yakhe ivele isukela khatshana. Amacala lana awe-impeachment amabili esulayo, ngoba laphana wayesagqoke ikepesi le eyobupresident, isigqoko sekhanda le. Manje kathesi usengifoma, nxa engifoma laphana kutho ukuthi kungenzakala ukuthi isigqoko lesiyana nxa singasekho sesingamgombolozela. Imcijo abayibekileyo yonke mina mbona ngathi iqiniso lokuthi kungaba le criminal activity ayenzayo uTrump. Akutshiwo lokuthi kungaba kuvele yayikhona, ngoba nxa ungupresidenti ungumongameli welizwe uyekela abantu bebhidlisa indlu yephalamende njengakhona ukhe, uyabe usithi wenzani, uyabe usithi uthi. Angithi kuyatshengisa nje zona ziyani ingqondo zokuthi yena wayevele efuna ukuthi ayiku efuna ukuthatha umbuso ngenkani esebenzisa amanga esebenzisa khonoku akusebenzisayo. Yikho ke kwayangisa ilizwe leli kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belingathi ngu-Big Brother nxa kusiza ku-democracy, ukuthi khona i-democracy inje, i-democracy yenziwa so, i-democracy kuhamba kunje. Yena wasebakhupha kuleso simemba ngokwenza khonoku kuyani okwenziwayo. Yikho mbona ngathi mina uzangena ekuthonisisweni. Okube kusegcekeni lapha ukuhlakaniphe engubonileyo laba be-DOJ abe-Department of Justice ukuthi bahle bakhetha lo ujaha uthiwa uSmith ukuthi akhangele indaba le. Uzayikhangela njengakhona lokhu.
Manje ngokubona kwakho, khona lokhu osekwenzakele kungaba lo mthelela na kukhetho oluzayo?
Mina mbona ngathi lokhu kuzakwenza ukuthi kube lo mahluko kancinyane esigabeni sokuthi ama-Republicans akhangela njani undodalo uTrump. Ula masapota zake, unalama luchwane ngoba, nga unga kangela uhle uhle sibili, iyona i-Republican Party. I see bonke abasekela lokhu ubudlongdlongo lobu kaTrump. I-30% yabo yiyo kusekela lokhu. So kuzabonakala khona lokhu. Mina engathi ngumelele sibili nga sisonke lapha esiza kubukela ngama primaries ama Republican. Nga sebemphikisa lapha noTrump abanye labo sebefuna ukungena ukuthi ba-electwe babe ngo-president. Ngibona ngathi ngikhona bezajelana abakudle ebusika khona phana. Ngoba babemsekela phela kabazange bamsole entweni yona le ayingenayo. Manje kathesi-ke njengoba kuzabuya labo sebesifuna phela isikhundla zona ziya. Sizabona-ke khonapho. Ngikhona bezatshelana konke ababekufihlelana khona lapha. So ngibona ngathi kuzaba le-effect sibili okuyinto lokhu. Ngoba ngite ngiyakhangela i-television yabo le okuthiwa yi-Fox 4. For the first time bakhangele wonke ukuchajwa kwakhe uTrump bekubroadcaster umhlaba wonke.
Hayi, siyabonga mnumzana Raphael Mthombeni. Esigqibela ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.